Washington DC.
So we see card send up a VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano we-MTC Alliance. Ngesikhathi-ke kodwa-ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe.
Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la siphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awu ngeke we are not doling sendinga pho wawuthathela nxa wekuthi lokubhilive ukuthi uzabe uhlala labodolo abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhulu so pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke muli.
Sokulabodoli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MTC Alliance namhla eMaswingo, lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mtsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswankerayi ogulayo. Uze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawo ubumuhle sibili, abantu babuyile, iindaba de zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, singathi belixoxa ngani sibili khona ngani?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance le yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi, ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo avavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo kutho ukuthi kakutshintshanga lutho. Ama-stormtroopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlala kuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo ezinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTsvangirai. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokhu ngani kulokuxozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela, ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa was chiela ukuthi siyasebenza lomnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibilinge ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esilokhu esebenza laye.
Lo ngumnumzana Welshman Ncube okumanyana kwe-MTC Alliance obekhuluma le-Studio 7 esemaSwingo. Kusenjalo ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hathi izifiso zikaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli zindaba ze-Studio 7, umongameli waleli bandla, umnumzana Cuthbert Ncube, uthe njengebandla kabafuni ukubambana namanye amabandla ezombusazwe ngowabe izikhwawa eziqakathekisa amandla kule ntuthuko yelizwe.
Ibandla lethu baba njengobana i-Rainbow, I always believe bana ngemva kwezulu eliningi, the storms in life, there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinya Mzoreya yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani lomanyano wamanye amabandla.
Sine-basketi baba egcwele esifuzibana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC. Ukuba namadoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla leZRDP umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane leZANPF eqakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power, ukuthi isigaba ngesigaba sizikhanyelele lokho okuyimvelo okuncedisa isizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla leZANPF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MTC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha izikhundla sakhe, kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iSitho 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana zikhonona ngokuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaverun. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lo msakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo Mnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kule Botswana okwamalanga amabili. Badane ukumandisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ukuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela uMnangagwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu, kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sisiza bakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani?
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli wezimabhokolo eBotswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kuka Nangakwam. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa inengi kungosomabhizimusi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sohlangano lomnangakho njalo ambuze imibuzo ephathene lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo owayekhokhelwa uMugabe. Umnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Kathesi usengupresident. Uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la asiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani. Ba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo uma siphenduke ekhaya sikhangeleleni.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangagwa efisa ukuzwa isikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
Umnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. I should have extended these invitations to everyone around the country, not ukuthi kube la selections wabantu ukuthi abazohlangana e embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlangana lomnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho kwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe wegugura hundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khammer ukuthi azokwethekelelwa kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayithekelele inkampani elolonga amadiamond eyeDiamond Trading Company eseHebron. Ngingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esegaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalani kudaba lelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lo baba mkhulu babelo bola usenziwe manje.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulo baba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika. Uthe semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli kungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanye amazwe. Lo mnumzana ubhekisa Pho Mahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Linjani sihlobo zami?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo
yeso ake ukuthi uMadube ulibona njani udaba lolu ngamafishane?
Awuke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyazithwela udoli uthwela udoli ngiyose esengunkosikazi endlini akwenzi. Ngoba vela kumelanga kube lo doli kanti abantu kusuzuzuza ukuthi ngudoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthetha. Mina ngokubona kwami ngibona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kanti pho wawuthathela nxa kuyukuthi loku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli. So pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobu nzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu nathi udaba ungathini khonapho uyazivela uMadube uyakhuluma khona.
Le ndaba yodoli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lo baba. Uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha udoli azomfaka endlini ngapha elo muntu umuntu qo azothatha into nje eyenziwe wayifaka endlini ngisho ukuthi kuyamxosha lo mama lo bevele emxosha ngimsola lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe. Ngazi ukuthi kube makele abantwana maybe kade bevele belengane abangani bathi bebheka ludole bathi bathi nangu unkosikazi kababa ngunobhobhi
lapho kuba khona khonapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele udole wakhe lo.
Uyabona Dube ekuphileni labantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulendlu uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi uncintuthu kungabaswa ngumlilo uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho okwenza ukuthi umama akhulume khona manje kubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse endlini abantwana bazakhangela njani, izakhamizi zakhangela njani, imuli yakho uzayitela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini. So udoli vele ma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele uyabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho nizambeka ngaphi nisendlini? Kuyimi vele ubengekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyabe sengikucompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo othona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokisa kumbe uyabegeswa kumbe uyabesenziwa. So udoli vele hayi ebantwini abathatheliyo hhayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu kodwa ukuthi ucinisa umbise emzini mthethwe enhlezi uye njenalo doli ukushintshela ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiye ongakhulumiyo kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khona khonyana sembona i-competition noma udoli engakhulumi.
Yes, yamuza umadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisijoke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hayi abafazi baphethe emlonyeni kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo
ezinjalo? Yabona laba labantu zaseJapan ama-Chinese laba vele into ozenza sometimes ifani njengathi nje ngibheka i-TV kwenilanga ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala esaphini iseva emahoteleni ifake ihembe ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kunokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini lubabo osendlini bezozwana athini yekazathi bezakufaka isikhathi lokonto okuphuma ephandleni yangake zakhulume ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu wel ukukhuluma kwabantu kuyakhana ma likhuluma liyaka liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni legcina le lesi livumelane ukuthi okay okurong orongo ngukho okuright yilokho wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi so manje masoyalethu unobhobhi lwendlini kusho ukuthi uzokhuluma lakhuthini.
Yes, awuza kakhulu baba Mahlangu. Okwemzuzwana emfitshane-ke vala khona Madube emfitshane kakhulu sibe
abantu ngakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulohlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uphele udolo ubusuntshela ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani so ukhuluma ungitshengisa amaphutha ami sisele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithathaleli thuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu yena oyingcwethi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Sakhile Line Madube laye oyingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Owamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Nkosi Siwela ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangela ukhisha ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa loSiwela. Mandla Nkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba Hobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawe kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, logwalo lwakho.
Ye ibhuku lami ke engibhalayo libhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala sengikhangele abantu abagogekileyo, ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, siyantu abangaboniyo, siyabantu abalijwabe elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye esingathi ba-physically challenged babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa ungananzelela ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and kulokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusukisela-ke kuma-cultural roots. So ngase ngibone ukuthi kungcono-ke ngikhethe indlela yokutshela umphakathi, indlela yokutshela umphakathi isizwe se-Africa, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangabantu.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani logwalo lolu?
Ye ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele lendubo eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngike ngafisa ukuthi nje ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo ele-talking voice kwathi isikhathi bengicela nje abantu bembhalele, you know, isikhathi umuntu athudiniwe, you know, then okunye ekade kukhona ukuthi ama-braille equipment esiwasebenzisayo, imidlalo esiwasebenzisa nxa sisesikolo, nxa usuphumile esikolo awula braille packings, awula even isitayela lekhona kokusungulo lokuhlabiso lokubhalisa, kuba yi-property yesikolo. Mina ke bengifunde esolisi le mchabisi, ufike ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye, so kube yi-challenge. Kodwa-ke nje sengifunde i-computer la ngifunda nzima, ngifunda sengise-University of Zimbabwe, okuyinto yasinzima empilweni ukuthi umuntu ongaboneke uyefunda i-computer usuku-greatest level, kuba nzima kakhulu. Kodwa-ke ngokubonga kuNkulunkulu wanginika-ke ulwazi ukuthi ngifunde very fast. Ngasemva ukuthi no, ukuze ngilungisele abanye bami abagogekileyo ukuthi ngitshele umhlaba, i-African Union, i-World i-UN, sathi iZimbabwe, i-Afrika yonke, uzulu wonke, kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi-ke lungabalwa, abantu babone-ke ukuthi abantu abagogekileyo labo ngabantu. Ngoba isihloko sebhuku lesi ngumfana okuphakathi ebhukwini owayegogekile elama-challenges from i-grassroot, ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano, kukholwa ukuthi unina ngamzala ngabe mnye wabo, ngoba behlala labo aunt labo mama khona apho, unina wafeba, you know, that is the normal song ehlatshelwa ngobaba, obaba bayala abantwana abagugekile. Ngayisusela khonapho umfana lozi waze waba productive, waze wathola-ke i-benefit, waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hatshi abantu abagugekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bengidinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngi-publicize, lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami, lokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilizwisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba Mr. Mandlenkosiwele econet ngu 0778-682-786. Then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqiliso @gmail.com.
Hayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandlenkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, Mthwaka Komuhle, lilale.
Njengenhlala yenza, so isikhathi sezokholo silontungameli Komo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihle.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaul kwabaseRoma chapter ka 8 verse ka 28. Uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lo mbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaul uthi yena efukwa ngomoya engcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu uyabe edlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaul nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi, ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva, mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaul uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni zethu. bethu abesekhipha ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngasinanzelela ukuthi abantu abaningi abachina besiba zinkokheli, ngikhumbula kulo mfundisi engahlangana laye wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lo mfundisi usengomunye wababishop emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi wakwenza ukuthi abumbe ke umuntu ozaba ngumbishop olenhliziyo ezwela izintandane ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lo mbishop ugcina abanye abantu beZimbabwe khona ngale ngenxa yokuthi lenhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye engathelale lethi mfundisi hambe mina yami impilo njengoba ngingaboni lobuhle kakhona. Kumele ube lesineke ube kwazi ukuthi uNkulunkulu yabe lokhu esisebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu ngoba nguye ekugcineni oyenza ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engeke ayenze ukuthi zisebenzele ebuhleni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekele? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ilifa lakhe lonke kodwa uthe sekhona ngale esesidlala engulube esidla ingcekeza zonke wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe njalo ubaba wami uyakwanisa ukunika ukudla okokuthi anisoze ngidle lezi ngulube. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabuyelwa emqondweni omuhle wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho ukuthi ngesikhathi lapho sikhatshana laye abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele ubona ngani ngamanzi angeka kutheka kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye uyakwanisa ukuwabuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelelayo empilweni ukuthi umuntu uyaqalisa edubeka nxa lapho esephumelela ahlazitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwechichi okuhlanganisela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyeza isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu abubi mnandi nxa uphansi buba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani buphakathi kwenhlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo. Funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphuma into emnandi. Baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuguqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza ukuze konke kusebenzele ebuhleni njengokukhuluma kukaPaul kwabaseRoma. Babahlanganisa izinto ezehlukeneyo esezisihluphile kakhulu uziguqule yona ngegama likaJesu zisebenzele ebuhleni. Siyabonga, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu ngikhona abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sawa kuleke Ntungameli Nkomo lingakhohlwazi lukandaba ukuthanda ikhasi le-VOA Ndebele ebulanjini bokuzilibazisa owe Facebook. Njalo likhumbule ukuthi nxa lingena khona ngale ku Facebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abanengi abaphendule kade sibacela ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengonkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo kodwa ayisikhathi asavumi. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube kodwa angakahambi. Nakuke ukade ukukhokhela ngamafishane. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo ukuthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusezokwenzakale. Njalo kuleso kulabodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabomkabo. Hayi ke sengivalisile. Bye-bye, Zoli.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.